Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 7 enhlangula 2023 ngokatsitis Jeremiah ngisithi machono wakwethu endabeni zethu namhlanje
engena ukuqonqosela ukuthi vele injongo yama deposit boxes asiye ukugcina inkalakatha zezimali ayifani lamasefa ayijongani ukugcina inkalakatha zezimali ayifani lokho singakuthi ivault. Yona vele injongo yayo yokugcina impahla eziqakathekileyo ezifanele ukuthi kanti ukubana kugcinakale amanecklace la adulayo mhlawumbe legolide.
Ibhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe lazise kuzulu ukuthi isilinganiso sedola leZimbabwe sesizahlelwa ukusebenza kwalo kungela ulawulwa libhanga leli kusukela lamhlanje. Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezalethwa kweleBritane uzosebenza kwezempilakahle ziqatshwa ngabameli babaqatshi ama-recruitment agencies likhala ezimathonsi ngemva kokubhekana lobunzima bokuswela imisebenzi. Idale lephalamende laphezulu eleSenate seliphasise umthetho wakade usalolongwa owe-Criminal Law Codification Reform esigabeni esePatriotic Bill. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Idale lephalamende laphezulu eleSenate seliphasise umthetho wakade usalolongwa owe-Criminal Law Codification Reform esigabeni esePatriotic Bill. Lo mthetho yiwo othonisiswayo ngawo inzalo yeZimbabwe eziyabe zethethiswa icala lokuqoqa ukuvukela uhulumende loba ukukhuthaza amanye amazwe ukuthi afakele ilizwe izitsheziso zomnotho. Kathesi leli bill selimelele ukuthi lisayinwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuze ube ngumthetho uqobo. Abazafunyanwa belecala phansi kwalo mthetho balakho ukugwetshelwa kulengiswa. Ingcwethi ezibona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu zithi lo mthetho wephula ilungelo loluntu. Phansi kwalo mthetho abanye njalo balakho ukujeziswa ngokuthathelwa ilungelo lokuvota loba ukuncintisa ezikhundleni zobukhokheli elizweni loba njalo ukuthathelwa ubuzwe wabo i-citizenship. Ibhili le liphasiswe lanxa amalunga edale lephalamende awamabandla aphikisayo abengavumelani lawo. Beliphikisa kanzima kodwa kuthe sokuvotwa behlulwa ngamavoti njengoba amalunga awesenethi amaningi angawebandla elibusayo eleZANU-PF. Ibhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe RBZ lazise uzulu ukubana isilinganiso sedola leZimbabwe sesizahlelwa ukusebenza kwalo kungela kulawulwa libhanga leli kusukisela lamhlanje. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngemva kokwethulwa kwembiko lo, isisindo sedola leZimbabwe sihle sakhuphuka saya ngaphezu kwenkulungwane ezinhlanu lengxenye, i-5700 zimdollars. Kuqathaniswa ledola linye eleMelika, kuthi izitolo lazo zahle zakhweza intengo yempahla. Inkosikazi Thandeka Dlodlo usomabhizimusi wakoBulawayo uncoma isinqumo sokukhitshwa kohlelo olomkambo we-auction system.
Isinqumo sokuthi ama-rates alandele ama-market forces ngisibona siqondile kakhulu ngoba besingeke sihambe siyethenga i-US lokuwoda ngentengo ephezulu sithi thina sesibuya sithengise nge-price ephansi besiyabe sesisukile kunjongo yokuthi singene ku-business. Ngibona ngathi la ma-prices lawo sezama ukuthi ebeqansa kakhulu ngoba kuyabe sekungasela black market rate ebiyiwe kade silawula i-economy. Ngithi isinqumo lesi sizasenza ukuthi sisebenze kuhle sesingaselavalo lokuthi yathi uvuka kusasa uthole intengo isiqansile.
Unkosikazi Melody Mthupha isakhamuzi sakobulawayo uthi indlela osiphatheleni abenza ngakhona kuyabaphambanisa bagcina besala bengelalutho.
Okukhona ngama exchange rate kubuhlungu ngoba nxa uholile kwi-RTGS ukuthi uthole i-USD kunzima ngama rates akhona uzala ungelalutho. Nxa sesikukhangelisisa sekungani ku-political okuyinto kwakhona okuyinto futhi enzima njalo ebuhlungu kuZulu ongaholiyo i-US olithengayo kubosiphathelene. Abalama rates atshintsha nsuku zonke njalo omunye lomunye uyabele rates yayo.
Umnumzana Ryan Siziba, umhlali wakobulawayo, uthi okwenze ukuba i-auction system ingasebenzi ikuthi uhulumende ubengenelisi ukuthi afake imali yaphandle kwelizwe, kungakho uZulu ubesephephela kubosiphatheleni.
Uhlupho ekadeni luvele lukhona ukuthi uhulumende ubengenelisi ukuthi afake imali yangaphandle yaneleyo ku-auction system leyi, yikho abantu bebesilela ngokuthi behambe beyedinga imali emkambo omnyama. Kube kuyikho lapho kuvele kutholakala khona imali, njalo abamabhizinisi abaningi lawo bebesithi nxa bedinga imali leyi behambe beyidinga emkambo omnyama, kube sokusiba labantu abaningi abayifunayo. Yikho bekusenza ukuthi irate ikhuphuke kakhulu ngoba uhulumente enganelisi ukuthi esuthise umkambo.
Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezomnotho lamabhizimusi njalo efundisa ngezomnotho e-National University of Science and Technology, INUST, uthi ubuhle bokusebenzisa intengo elandela umkambo kuyikuthi kuzehlisa ukuthiyana kwentengo yokuthenga imali yaphandle ebhanga laleyi esemkambo omnyama, okutsho ukuthi umnotho welizwe awuseyi kulawulwa ngumkambo omnyama.
Imali yakithi nxa iqathaniswa lakwamanye amazwe isizathengiseka emkambo osemthethweni, ukutho ukuthi amabhanga asezaba lelungelo lokuthengisa imali yamanye amazwe. Ubuhle balokhu kuyehlisa i-difference phakathi kwe-rate ese-black market le-rate ese-bhanga. Njalo kuzenza abantu benelise ukuyazitshintshela nje imali okusemthethweni bengasayi emkambeni ongekho emthethweni.
I-RBZ yethule umbiko izolo oveze izinqumo zokuzama ukulungisisa isimo sokuwa kwesisindo sedola leZimbabwe kanye lomnotho welizwe. Izinqumo lezi sigoqela ukuyekela isisindo sedola sihlelwa ngumkambo, ukuvumela amabhanga ukuthi athengise imali yakwamanye amazwe ngentengo ehlelwe ngumkambo lokunye. Lokhu kuza ngemva kokuba idola leZimbabwe liqhubeka lisiwa isisindo nsuku zonke ngesiqubo esethusayo, kuthi intengo ezitolo layo ikhuphuka njalo nje. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kuqhutshwe inkonzo yesikhumbuzo izolo yokunanza abantu abangamakhulu amane lamashumi amabili lasikhombisa 427 abadilikelwa umgodi owahle waba lingcwaba labo eWangi ngomnyaka ka-1972 ngoba kungeyasela maqinga okubahlenga kumbe okukhipha izidumbu emgodini wenkampani yeWangi Colliery. Abangamashumi amathathu lasithupha 36 kwakungabe emhlophe, njalo esinye isihlobo sabo sibikwa sibuyile sivela eScotland ukuzonanza lolu suku lapho obekuthe gwaqa iziphathamandla zikahulumende ezamankampani ehlukeneyo agugela eWangi Colliery kanye elomdeni yababhubhayo. Umfundisi siyaphambili moyo wesonto ye-Living Christ Pentecostal Ministries International ongomunye owatshumayele kulombuthano ukuchasisela usithandekile Mhlanga weStudio 7 okuningi ngalolu daba kanye langesehlakalo lesi esaziwa ngokuthi iKamandama Mine Disaster.
Besibuthene endaweni lapho okwabhubhela abantu abangu-427 ngomnyaka ka-1972 kuJuni. Sikhumbula umonakalo lo owayedlayo, njalo-ke kunama-widows akwana 63 abangabanye abaphela ngomkabo esikhathi senaleso ngo-1972. Sibe lesikhathi esihle kakhulu, abantu besabelela bekholisa. Even i-Minister of Mines was represented ikhona le nkokheli yeWangi Colliery Company ogoqela u-managing director, ube khona lama-head of departments athile abe khona. Konke kuhambe kahle, sabelana lezikankulunkulu ebemduduza abantu laphiwa ngeColliery, ebeshiya layo kafithane ukuthi yini ekwenza nayo ama-widows bekhumbula umsebenzi enziwa umngabo ngesikhathi sasebenze nale campus. Kulabanye amakhampani ade bethe i-industry kusho ukuthi i-blanket for i-durido elikhona khona lapho. Thina njengezamabandla siqhubeka sibakhuthaza ngokubakhulekela nokubanikeza ithemba. Hayi ngabakhathazekileshiya kumebi chapter 11 ze-2830 ukuthi wozani kimi lini elikhathelele lisinzeyo ngeliphumuze ngelinikeze lithula. So thina kakhulu njengabezomoya siyabanika nje isiriswalhabo.
Uqhubeke njani umsebenzi njalo libona ingani injongo yenu liyifezile?
Engakuthi ngamaphithana ukuthi injongo yakhona ifezakele ngoba abantu bekhanya bejabulile kakhulu izinto nangesikhathi sebesenza ipo right round endaweni yakhona abanye bebuye bethwela amaflowers ubona bejabulile lafaka kwampana one white man who came all the way from Scotland. Na ilanda kuna loke landi commemoration na le mabonu mpe travela all the way from Scotland ilanda kuchukuti mpe kakatekle nivona gana bantuwe lungwa kakateki kakakulu hizi mpe zifana na le yesi kati va chene na ata wanda wa mnyama mpamu kakateki kakakulu mwabubuye tole na mafuna wa sikala wata ujitumaye chile na wakona le Scotland eloke kamba na o watu elezi mbeke na hapo mpamu kakateki kakakulu ende mtema nkota na e utie na abangani wake hibaba kuchelwa abazali ayithiyena directly abazali kodwa abangani bathi babaphutshelwa ngabazali ngaleso sikhathi yena wayele 5 years ona kuqhakazile ukuthi hayi abuye yena azorepresenta abangani bakhe.
Kuyini elikwaziyo ngalesi sehlakalo lingakhumbuza abalaleli?
Lo ukuthi ngomnyaka ka 1972 mhla ka 6 June ngo 25 past 10 kulezisebenzi ezazingaphansi komgodi ezikwana 427 lapho kwazwakala imidlalo yomkhulu kakhulu isebenzi lezaphu kuyona umgodi zawela umgodi phakathi azanelisanga ukuthi sikhitshe khona lapho. So ikho indawo le kwathi kwayenziwa khona lapho zafakwa ama-5 nje imiduli kwafakwa namatshe ama-12 imiduli ethengisanje amabizo abantu wonke abafela khona lapho yikho kwayenzakalayo. So every year iwange Colliery Company Limited iyenza nje umbuthano mhlaka-16 every year bekhumbula labo abasishiyayo besemsebenzini
Mnumzana Joseph Nkomazana ngumabhalane obona ngehlelo zamanzi kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents obekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekoBulawa. Lizaxolake lapho lo bengumfundisi siyaphambili moyo wesonto ye Living Christ Pentecostal Ministries International ongomunye wabachumayele umbuthano weKamandama Mine Disaster Commemoration. Iningi lezizalwane zeZimbabwe esezalethwa kweLebhilithane yokuzosebenza kwezempilakahle ziqhatshwa ngabameli babaqhatshe ama-recruitment agencies likhala ezimathonsi ngemva kokubhekana lobunzima bokusela imisebenzi abangela msebenzi sokuzamele babuyele eZimbabwe. Uhulumende weBhilithane wavumela abaqhatshi laba ukuthi bangabisa izisebenzi ezivela eZimbabwe nxa kulo msebenzi phansi kohlelo olwe-Certificate of Sponsorship, COS, ebavumela ukusebenza kwezempilakahle kulelo lizwe. Kubika intatheli zindaba ye-Studio 7, u-Ezra Chisasibanda.
Eminyakeni emibili edluleyo abantu eZimbabwe baphakame njengesavunguzane belibhekisa eNgilandi besiyafuna umsebenzi. Abaqhatshi abaningi bebebhatalisa imali ezisabekayo kulabo abafuna ukuya kulelo lizwe okwenza abaningi babanjwe ngamandla okuthengisa izifuyo, imota lezindlu ukuthi bathole imali yokubhadala laba bantu abaqhatshayo. Uvayelo moyo ngomunye obabhadala inkulungwane ezithile zama-pounds ukuthi afinyelele ukuya eNgilandi.
Ngababhadala 5,500 pounds ukuthi bangilungisele isponsa ngafika ngasebenza kodwa babethatha half of umholo wami bethi agency fee. Khathesi akusela msebenzi and ngisebenza ama-hours amalutshwana ngikhonde ukubhadala i-rent. Ngisiza la umama wathengisa a 2 rand 1000 pula and I don't know zenzani even if I go back home.
Unkosazana Thabile Mabena uthi babuhlungu ngento abayenzwa ngama agency.
Umuntu akutshele ngokuthi akala ama hours, wena ku contract kuyabe kubhaliwe ukuthi kumele usebenze amahola ayi 40, umuntu adlale ngawe engakunikezi ama hours amaningi. Indaba edabukisa inhliziyo ngoba abantu bahlukumezekile.
Omunye ola agency yakhe yokuqhatshaka izisebenzi edolobheni lelizwe unkosaziphathi Hadebe uthi abanye bakhe bayona.
Mina ngingomunye wabaphathi ngaletha abantu. I'm sorry to say mina kunzima kimi ngoba abanye yambona umuntu uhluphekile ukuthi you are the only hope. Ngikhuluma nginje bakhona ababili abasemaphepheni ababoshiwe abaphuma kithi beletha abantu ngoba bengenamsebenzi. I-greediness. Abaningi bazadilikelwa lijele.
Omunye wabaqhathi umnumzana Sibusiso Mabuza we-Christ of Care edolobheni le-London uzonde kakhulu ngokwenziwa ngamanye ama-recruitment agencies.
Etheleni umuntu ukuthi ezodubeka kanje ngoba ufuna ukuthatha imali e-home office lapha ubulokhu udlalisa ilokhu zenu. Uthatha imali futhi ebantwini bona laba basekhaya bekubhadala bo-5,000 ukuthi azohlala esitradeni umntanarantu engasebenza. Akulunganga lokho. Kathe selisibonisele thina senza izinto kuhle. Selisibonisele. Kubi.
Umnumzana Thamsen Mampofu we-Bradford uthi abanye babaqhathi laba bagcwele inkohlakalo.
Abantu basekhaya bathatha abantwana ekhaya babalethe lapha kungela msebenzi bababhadalisa izimali. Babagcwalise babanganikeza umsebenzi abantwana sebeze befuna ukubuyela emakhaya. Abantu bangkhona ngabantu abale-corruption sebethatha zisezinto eziphuma emthethweni sebemotshela abantu abaningi abantu abanama-companies arana kahle. Khangela thina njengoba sinje siyathola wona imali yokuzalo kodwa ngeke size silethe abantu uma imisebenzi ingekho.
Omena amalungelo oluntu njalo engu-Equality, Diversity and Inclusion Officer esebenzela idolobha le-Brighton umnumzana Ndabezinhle Gulu Sibanda uxwayisa abaseZimbabwe ukuthi baqaphele ogulva bebhilithane.
Abafowethu labodadewethu labantwabethu betshiya inkinga beZimbabwe and in so doing basuka ngezikwerede, abanye sebesuke bathengisa izindlu, abanye basuke bathengisa imizi, abanye bathethe yonke the whole savings abalazo empilweni zabo balubhekisa ngangapha bekwazi ukuthi hayi ngizafika ngangapha ngisebenze gadalala ngikwanise ukubhadala izikweletu zabantu. Yikuthi alibana lizakwenza la ama-decision kathesi okuquphuna izimuli lisiza ngapha lidingisise liphenyisise lenze lokho abakubiza ngesilungu bathi bona i-due diligence.
Ukwazana Sihle Dube ligqwetha elisebenzela edolobheni le-Manchester uthi labo abangathela msebenzi bayakhona ukudinga eminye imisebenzi kwezinye indawo behlukane lama-recruitment agencies abo.
Bengahlala bengayenzi lutho. I-home office eventually iyakhansila amavisa abo and yagcina bebuyela ekhaya. So what they can do is khona lapha e-UK akhona ama-agents i-role yangkhona abatshintsha kiyo engasiyo le eku-list emsebenzi edingakala e-UK. They have to again to update i-home office budget hayi thina sesinokutshintsha from i-role lay to i-role lay.
Ugata lwendaba zasekhaya kwele-Bhilithane i-home office yalile ukhuluma le-Studio 7 kodwa bathe bazabopha bonke bephula umthetho. Inhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization yatshela le-Bhilithane ukuthi lingasaqhashi izisebenzi ezivela eZimbabwe lamanye amazwe ukuze lilondoloze ezempilakahle kulelo. Okwamanje kumnyama phambili kumnyama emuva kuzalwane zeZimbabwe ezifuna ukuyasebenza kwele-Bhilithane. Ngiyimane le-Studio 7 igama lamuyenza Jesus Banda.
Kulo munye mama waseZimbabwe osehlala kwele South Africa ophakathi kwesizo olukhulu ngemva kokufelwa ngabantu bakhe ababili bebulawa ngumkhuhlane wesifudo esekholera. Uthuso Kumalo usipha lolu daba esePretoria kwele South Africa.
Unkosazana Sicelisile Ncube ohlala elokishini leHammarskraal phandle kwedolobho lePretoria uthi nxa eqala ukukhuluma ahlaqale ngokuhlengezela inyembezi kwazise udabuke kakhulu emoyeni wakhe. Lokhu kulandela imfa yabantwana bakhe ababili ababulewe ngumkhuhlane wekholera osubulela abantu abafika amachumi amabili lesithupha 26 kwele South Africa. Uthi bekungolwesine mhlaka 17 kwenkwezi ngesikhathi etshelwa ngabanye abantwana abebelele lengane yakhe uMavis Ndlovu oleminyaka ayisikhombisa ukuthi uyagula kakhulu. Ngaleso sikhathi wahle wamgijimisela eklinika yeThemba lapho abafika bamdlulisela khona esibhedlela seJubilee.
Ijubile wangifaka embhedeni wayebathi mina ngiphume ngahle ngaphuma so basala lodwa wamdika wangifaka ujeni ngahlala bathi sebamnika umbheda aceda umnika umbheda ngihlala la ngihlala la bathi ngimphuzise umeleka umphuzise umeleka ngo-4 umntana siya katshona.
Kuthe ke nxa esefika endlini wathola abantwa bakhe ababili bezidlalela labanye abantwana. Uthe ebusuku ingane yakhe uTurkey Ndlovu oleminyaka eyisithiyagalolunye wavuka esedhedwe isisu ikhanda njalo esetshokoza. Yena ke baqala bamgijimisela kubaprofeti okulapho abathola khona isixwayiso sokuthi bamuse esibhedlela.
Sahlasa esibhedlela eThemba Clinic, sika Themba Clinic wafaka amadrinki kuphela sahlala ngo-12 naye ashona.
Nkosazana Ncube uthi uselala ebuquthile ezibuza ukuthi yindaba ehlelwe isilingo esikhulu kangaka. Loba nje kuthethe isikhathi sokuthi bathole imali emingcwabo yomibili bangcwatshiwe kwele South Africa abantwana bobabili. Isiphathamandla sogatsha lwezempilakahle sabelweni seGauteng sezixwayise izakhamizi zeHammarskraal ukuthi zingaqali ukunatha amanzi aphuma empopini kodwa basebenzise alethwa zimota zekhansile ngemva kokwabelisa. Umeya wedolobho lePretoria esibizwa njalo ngokuthi yiTswane, uMnumzana Silias Brink, uthi ingcitshi zilokhu zisacwaninga ukuthi ngambe umkhuhlane wekholera lo uqalwe yini ngaphi ngenxa yani.
Well, it's incredibly frustrating because
we have to pick a lot of good tea. Vela, I think of a physical amanza, Pumas and Pompini, Amanza, Samadamu, Lemdao, Yogushans, Amanza, Awule Indao, Kotwa Zonke, Lezondao, Azilao, Amatuani, E. Cholera.
And all of them have tested negative thus far.
Kodwa izakhamizi zeHammarskraal zithi ikholera ivela ezimpompini njengoba sekule minyaka bexwayisa isiphathamandla ukuthi amanzi angcolile ayanuka njalo abezibhinqi ezibonakala njengengcekeza ephuma ezambuzini kodwa bangalalelwa. Bakhona ke abanye abathi mhlawumbe yeza lezizalwane zeZimbabwe loba ezeMalawi ezihlala kuleyo ndawo njengoba lamazwe abevele selezehlakalo zekholera ngesikhathi qhamuka kwele South Africa. Meletro 7 ePretoria kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isigodlo sikamongameli weleMelika eseWhite House sibike izolo kubana asikatholi ubufakazi obupheleleyo ukuveza ubana ngubani sisibili ukuthi nguye ophosele ibhomba elibhidlize idamu elikhulu laseUkraine elilesitshisa amandla kagesi phakathi kwamasotsha akwele Russia loba aweUkraine njengoba amazwe omabili ephoselana ephilayo. Unobhala obona ngobudlelwane beleMelika lamanye amazwe womhlaba uSecretary of State Antony Blinken uhlale phansi ekhulumisana lomkhokheli wakwele Saudi Arabia uPrince Mohammed bin Salman namhlanje. Lezi nkulumo bezigxile ikakhulu ukungahlaliseki komumo kwele Yemen, ukufuthelana phakathi kwele Israel lele Palestine, umumo wele Sudan kanye nje lezo kulondolozwa kwamalungelo olubuntu kulomhlubulo. Inkokheli yohlangothi lukahulumende weZimbabwe olubona ngokulwisana legciwane lengculaza eNational AIDS Council isekwethekeleleni kweleBotswana ukuyafunda ngenhlelo zokumelana lokumemetheka kwegciwane lengculaza ele-HIV ngesikhathi amazwe omabili elokhe elenani eliphezulu labantu abaphila laleli gciwane. Intatheli lezindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqula ele-NAC
Elizabeth Botswana okweviki lithili lesifiso sokufunda uthele Botswana liphatha njani inhlelo zokulisana legciwane lengculaza okhokhela leli qulo umnumzana Raymond Yeke uthi bafisa ukuthi kusiya phambili iNAC ibe ngekhangela emiye emkhuhlane athi igciwane lengculaza kuphela.
What struck us also more was the transition of NACA, which is something that we are.
Okunye okusikhangileyo ukuthi la kwenza njani ukuthi liyenze inhlanganiso yenu ukuthi ingakhangela igciwane lengculaza kuphela kodwa ikhangele leminye imikhuhlane ikakhulu engathelelwanayo.
Okumhlanganiso kahulumende weBotswana ebhekana lokulwisana legciwane lengculaza eye-National AIDS and Health Promotion Agency umnumzana uNtiretse Letlhale uthi uqakathekile ukuthi amazwe omabili adinge indlela angamelana ngayo le-HIV.
The fact that you came all the way from Zim to Botswana doesn't mean that we hold anything different from what you do. It's just a matter of us.
Ukubuya kwenu kutsho ukuthi thina singcono kulani ukutsho singafunda komunye lomunye. Yebo, sesihambe isibanga ekunqobeni igciwane lengculaza kodwa lathi singafunda yini.
OweZimbabwe useHebron Nkosazana Sindiso Sibanda uthi ukusebenzisana phakathi kwamazwe omabili kunhlelo zokulwisana le-HIV kuqakathekile.
Uma sikhangela eziphathelane nomkhuhlane we-HIV and AIDS, siyananzelela ukubana ilizwe leBotswana seliphumelele kakhulu kwezinye indawo ezifana le-mother to child transmission kanye lokuthi abantu abaningi sebengene kuhlelo lokuthesta lokunatha amaphilisi esithi ngama-ARV. Ngombono wami, iZimbabwe ingafunda okuningi elizweni laseBotswana phezu kwenhlelo ze-HIV.
IBotswana yathiwa isicoco inhlanganiso ebona ezempilakahle yomhlaba wonke jikelele eye-World Health Organization, WHO, phezu kwemizamo yokumisa ukumemetheka kwegciwane lisuka kumama ozithweleyo kusiya kusane. Kodwa unkosikazi Sibanda uthi sekuqakathekile ukuthi ukhangelwe eminye imikhuhlane efana lethukela ukumpompa kwegazi okuphezulu lenye ngoba layo ilimaza kumphakathi njengegciwane le-HIV.
Njalo kuyakhuthazeka ukuthi abe National AIDS Council abeZimbabwe babuye elizweni leBotswana ukuzofunda esithi ngesikhiwa benchmarking, bafunde ngokulwanisa umkhuhlane we-HIV ngoba eBotswana abantu abaningi sebephumile ngaphandle, sebehamba bekhululekile ukuyathesta, sebezinathela amaphilisi bekhululekile. Kunganceda kakhulu ma abantu beZimbabwe bangabuya bezofunda.
IZimbabwe leBotswana zingamanye amazwe alinani liphezulu labantu abaphilele igciwane lengculaza kodwa azama ukufaka inhlelo zokunqabela ukumemetheka komkhuhlane lo. Amazwe omabili asezaqala ukuba lejekiseni lokuhlaba abaphilele igciwane lengculaza bephume ekunatheni amaphilisi awe antiretroviral wona anathwa nsuku zonke. Ijekiseni yona iyabe ithathwa kabili ngomnyaka njalo kuzabe kuyindlela ukuthi abantu bengaphumi endleleni yokulandela ukwelatshwa. Ngumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sixoxa labalamaphepha aweZimbabwe exemption permits aphelelwa isikhathi ekupheleni kwayo nale inyanga mhlaka 13 Nhlangula. Sebedlela evalweni abalamaphepha la abadinga amatsha okuhlala lokusebenza kwele South Africa. Isikhathi sethu asavumi ukubana siqhubekele phambili bakwethu ngohlelo lwethu olwezindaba. Kodwa singikehlukane wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe lazise uzulu ukubana isilinganiso sedola leZimbabwe sesizahlelwa yikusebenza kwalo kungela kulawulwa libhanga leli kusukisela lamhlanje. Iningi lezizalwana zeZimbabwe ezalethwa kwelesiBrithani ukuzosebenza kwezempilakahle ziqatshwa ngabameli babaqatshi ama-recruitment agencies likhala ezimathonsi ngemva kokubhekana lobunzima bokuswela imisebenzi. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakamuri yeZimbabwe.